Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuNhlangula 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Tendai Biti izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Ekutena simethi tungwisa izolo njalo balandele babulala imota eka Honorable Biti emotional center ngenxa yokuthi izandu ingakalanga ukuba ne-CPC izayamukelwa ngabantu beZimbabwe indawo zonke jikelele. Inge bafakile iripoti emapholiseni.
Amapholisa athi azasebenzelana ndawonye nezintatheli izindaba ngendlela yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho nxa ziqhuba umsebenzi.
Ama-journalist nxa besebenza laphana i-freedom of expression amapholisa kumele bayinathi.
Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuqeda uhlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Tendai Biti izolo eChitungwiza ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF. Lokho kulandela udlakela olwaqhamuka ekulilweni sikamufi uNkosazana Mo Blessing Ali lapho okwaba lokulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili. Iqwetha elimela umndeni kamufi uMnumzana Job Sikhala wabotshwa lesinye siphathamandla saleli bandla uMnumzana Godfrey Sithole esetheswa icala lokukhuthaza udlakela njalo balokhe bevalelwe esitokisini. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Siziva.
Namhla mhlawumbe lama incidents but obviously abantu laba vele bafuna esikubona naye kubani iZANU-PF izolo lamalanga adlulileyo isiphendukile usebenzini senwa i-violence lokwethusela ikakhulu emaphandleni kwindaba yokubana ke libonile ukuthi kumaphephandaba la kuma-research ikakhulu i-Afrobarometer Survey etshengisa ukubana inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa iphakeme in terms of indaba ze-support. Yikho ke izanu isisebenzisa i-violence abakwenzileyo ekutena simethi tungwisa izolo njalo balandele babulala imota ka-Honorable Biti emotional center ngenxa yokuthi izanu ingakalanga ukuba ne-CPC izayamukelwa ngabantu beZimbabwe indawo zonke jikelele.
Ye manje udaba lolu lulubikile yini lapho ukukhahlanyiswa kukaMnumzana Biti labanye?
Bafakile iripoti emapholiseni ukubana ke ngoba thina siyalandela umthetho asoze sabhunga ukubani izanu ukubana ke sengaphansi komthunzi we-violence ngenxa yokubana indaba zombangazwe yikwehlukana kwendlela esifuna ukutshintsha ngayo impilo zabantu. So asoze sabhuma ikakhulu sikhangela nokhetho luka-2023 ukubana izanu isidreke ukubana sibe ngaphansi komthunzi wokusebenzisa i-violence ukumobilize loku-organize abantu abasilandelayo.
Sikhuluma nje like lahamba ukuyabona uMnumzana Sikhala osejele njalo kuyini eselikuzwile ngayo?
Kakhulu ke anti liyakwazi ukubana Honorable Sikhala Honorable Godfrey Sithole babotshwe bebotshelwa icala elokuthi babehambelani emfeni yomuntu obulawa izanu. Lapho esikhangelela ukubana amapholisa ebophe abantu abayibo abayenza ukuthi kungabi lokuthula kumakomi kodwa kubopha laba abafuna ukuthula. Emakhothi sihambile ke ukubana edale besikhangelela ukubana u-Honorable Sikhala u-Honorable Sithole bazaphiwbela abangaphiwa ngaso sikhangelela ukubana ngemandi sizabe silabo njalo ke labasebenzela amatitsha obert masarore abe-ART News Z okutshengisela ukubana uhulumende kusuke kuyele bekhi-ke ekwenzeni kokusebenzisa i-violence ukuze ke abantu beZimbabwe bevotele izandla ngenxa yokwesaba.
Simbonile kodwa uhulumende sithi udlakela lolu aluveleli kuye uhulumende nje uyakutholwa lokho.
Umnankagwa lembali yakhe yeviolence iyazakalelizweni langaphandle kwelizwe. Yikho ke eseqalise ukuthi ekhulume ngendaba yokuthula, kufanele ukuthi ekhulume ngendaba kufana kubotshwe nokubanjwa loku kulandelwa komthetho. Ikakhulu abantu bezanu pepa babonakala betshwele imbhobho, ababonakala besebenzisa udlakela lodlame emaphandleni ngendaweni ezijiyeneyo. So sikhangelele ukubana uMnankagwa akufanelanga ukuthi njengomuntu olamandla kahulumente ebe ekhuluma kodwa okufunakala yikwenza, ngoba okushotayo elizweni umthetho okhona nabantu abakhulumayo bakhona, okufunakala yikwenza ukuze kube lokuthula elizweni.
Lowo ngumnumzana Gift Siziva, isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo eseHarare. Ibandla lezanu PF liyalandula ukuthi lilesandla kulolu daba, njalo amapholisa asanda ukugcizelela ukuthi udaba lokubulawa kukankosazana Ali aluphathelananga lezombusazwe. EleZimbabwe namhla liqhube umkhosi wokunanza usuku oluqakathekisa abantwana labatsha abakuzwekazi le-Africa ole-Day of the African Child eHarare, lapho abakhokheli bedale lephalamende abakhalaze ukuthi uhulumende adinge indlela zokuqeda ukwendiswa kwabantwana, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye leminye imikhuba engalunganga ephazamisa impilo zabantwana. UMavis Kama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe yinkokheli yabatsha esanda kukhethwa ukudalela abasakhulayo ele-Junior Parliament emkhosini oqhutshelwe eCity Sports Center eHarare, lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende. Esethula umbiko wakhe kulo mkhosi, umongameli wedale labatsha uNathi Nyoni ukubeke sobala ukuba kumele kudingwe indlela zokuqeda lezi ndubo abatsha ababhekane lazo, kakhulukazi ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
Drug and substance abuse is the new ogre. The pandemic has been a catalyst to harmful practices affecting children and young people. It is not uncommon.
Izidakamizwa sokuyilona dubo oselukhona, lusengezelwa ukulandela kwemikhuba emibi ephazamisa abantwana labasakhulayo. Kulo budlelwano obukhona phakathi kwezokuthathwa kwezidakamizwa lokwendiswa kwabantwana, ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukusetshenziswa kwabantwana, abantwana bethengiswa imizimba njengalokho okwavezwa inhlolisiso eyenziwa ngabeZimbabwe Youth Council ngomnyaka ka-2013.
Kusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe ugatsha lukahulumende olwe-Interministerial Committee on Drugs and Substance Abuse luzasebenza gadalala ukuqeda udubo lwezidakamizwa.
This committee and law enforcement agencies, families and communities in general must continue to work
together. Kanye lezomthetho abemuli kanye lomphakathi jikelele kumele baqhubeke besebenzisana ukujezisa labo abathengisa okudakayo, okugoqela labo ababalethelayo.
UMongameli Mnankagwa uqhubeke wathi kumqoka ukuba abasakhulayo bengazikhangeleli phansi, njalo beqhubeke belondoloza ubuntu babo kanye lokuqakathekisa indimi abazikhulumayo. Omunye wabasakhulayo wakobulawayo uNosisa Gumede uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubhahile emalokitshini lapho ahlala khona.
Mina ngingosakhulayo elokitshini, phandle lapho engihlala khona intsha isebenzisa izidakamizwa. Lokhu kubangela izigangi eziningi ezigoqela amasela, izigebengu. Amantombazane ayazithwala izisu ezingela banikazi.
Wengeze uNosisa wathi kuqakathekile ukuthi kulungiswe isimo somnotho welizwe ngendlela yokuqeda inkinga ezibhekane labasakhulayo.
Ontanga bengaswela imali yesikolo kabasela abakwenzayo, izinto abazicabangayo lutshwala lokubhema izidakamizwa. Kulalaba abenelisa ukuphusha ezimfundweni bephumelele, uhlupho lube yikuswela imisebenzi.
Uhulumende uthetheleli thuba ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende labatsha ele-30th session of the Children's Parliament. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba yokwenqabela inkinga ezingehlela abasakhulayo ethi Eliminating Harmful Practices Affecting Children, Progress on Policy and Practice Since 2013. Ngimele Studio 7, Ngise Harare, Ngimumevis Gama.
Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi namhla ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi engethuli inkulumo ebangela udlakela njalo basebenze kuhle lentatheli izindaba. Emhlanganweni wokunanza amalungelo entatheli izindaba emhlakeni jikelele, uMnumzana Nyathi uphinde wathi intatheli sezilelungelo lokuhlangana lamapolisa ukwenzela ukunciphisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kulomhlangano le Studio 7.
Thina njenge Zimbabwe Republic Police sitshele kumbe sibe le agreement labe media kakhulu abemisa ukuthi ama journalist nxa besebenza laphana I freedom of expression ama police kumele bayinathi njalo kumele ama journalist kakhulu ama media bodies abemisa media alliance labanye bahlangane labakhokheli bama police provinces ama district nxa ama journalist besebenza laphana akumelanga ama police baphonga uchaya ama journalist kumbe baphonga ukubamisa ukuthi akumelanga lenze lokho. So ngicela kakhulu ukuthi umhlangano lo kube leminye imihlangano obulawayo egweru emashingo emthare kuze kube lokuthula phakathi kwama journalist lamapolisa labana abenza eze politics ukuthi ngabe ikhuluma akumelanga bayenze lokho anithi thina ukuyincite violence njalo bancede amapolisa lama journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama good relations phakathi kwama journalist lama police.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fube mbula.
Izakhamizi zesiqindini seGwanda sezivize imbono etshiyeneyo ngohlelo lokwakhiwa kwedamu lethuli iManyange. Iningi lisithi aluphuchi. Idamu leli lingakhiwa likhangelelwe ukusiza izakhamizi zalindawo ngamanzi azaphathisa kundlela zokuthelezela. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
UMnumzana Arabile Matho dabuka ku-Ward 14 eNtebe uthi ukwakhiwa kwedamu leli akuphuchi njalo ukhathazekile ngokungaqhathwa kwezakhamizi zalindawo kulolu hlelo.
Uhulumeni sayithanda sayifuna sonke kule damu leli lalapha eManyange. Uhlupho olukhona lapha eNtebe esikhuluma ngakho lapha eNtebe kulaba bafana abaningi abantu abatsha ama-youth osizi nabobhuti abangasebenzini kodwa into esimangalisakhona bona laba bafuna thi basebenze edamu ngabantu abavela khatshana kwezinye indawo kodwa uhulumente ukuthi abantu abakhonapho umaithi babhenefithi edamu lelanawa nxa bekhuluma lizasinceda siyalo kodwa khathiyeso sikhuluma ngakho akula bantu abalapha singathi batholile imisebenzi ngabantu abavela khatshana.
UMnumzana Million Ndlovu ozalwe eNtebe uthi sekulesikhathi eside leli damu kuthiwa liyakhiwa kodwa kungekho okuphutshayo.
Leli damu ngendlela elaqalisa ngayo ngeminyaka lithiwa liyayakhwa. Mina lalimangalisa ukuthi nxa kuthiwa liyayakhwa limi kuphele kungayakhwa. Kuvuke futhi kuthiwa liyayakhwa lime kutho ukuthi ngiyabona sokukwana ama-30 years lisenziwa njalo. Hayi 30 years kusiya kufuthi lisenziwa njalo. Okwalo nyaka nxa kuthiwa liyayakhwa angila themba lokuthi lizaphumelela kumbe lizakumali njalo. Okwalo nyaka angazi sibona kungani kuzasebenza ngani kuyathova mbijana kodwa hayi asilaqiniso lakho.
Uthi njalo leli damu lingaphutha lizasiza kakhulu izakhamizi zakulumango ezibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Sibe lingasiza isigaba esikhulu kakhulu sisize bomathe sisize bonhlamba kuze kungene kwezinye izigaba esizikhangeleyo ngendlela esikhangele ngayo ngendlela esilikhangele ngayo ngobukhulu balo. Ngake ngasebenza emapulazini emadamu senza lona likhulu okuthi lingasiza izigaba zonke lezi kodwa impumelela kuphela yiyo esingani yasihluka.
UMnumzana Vusa Nkala oyisakhamuzi eGungwe phansi kwenduna uMathe uvumelane lo MnumZana Ndlovu.
thina sizakhamuzi lapha sithi nxa sikhangele imihla namalanga lesikhathi lapho idamu lelaye laqala khona le government mabe siza sibe sithembisa besithi hayi liyabe liphelele ngesikhathi esini ngoba bake basuka amadodana anozokuthiwa sokuphela amadizili kuthi emuva ubone sebekhona hayi mina ngokubona kwami sibili ngibona ngathi umsebenzi wakhona hayi ukuhamba nesiqubu somnwavu sibili.
Ukhansela kawa 13 eGwanda Mnumzana Miklas Ndlovu uthi lanxa ukwakhiwa kwedamu leli ukuqhubeka kuphazaniswa yokusilela kwemali.
Hayi kuyaqhubeka sibili into yabo bakhala ngefunding bathi hayi izimali zakhona zingathi ziyabaphuzela ngoba bevele bene-deadline ukuthi ngo-December bayaphuma. Hayi hayi kuyaqhutshwa. Kuyaqhutshwa kuloba nje kungasikho lokhu abangazani bakukhangelele hayi ngibona lo mbundo lo sempumalanga usukhulile. Khulile nje engazani ukuthi sokusele only 5 meters ukuthi uphele kodwa vele phakathi komfula sebe phakathi sibili kuyabhorwa kudlalwa ye izibale siyani umanyanje sasithi asingenwa ngeke usakubona.
Usobhuku Entebe umnumzana Jokonia Dube uthi ulethemba lokuthi urhulumente okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa uzaphutshisa ukwakhiwa kwaleli damu.
Hayi izinto ziyahamba sibili ekuye nalo upresident wethu ngiwayiqaliswe ngosmith lamehlula kwazobuya umzorewa lamehlula kwazobuya umgabe hayi azangihambe ngendlela but i-defect Mnangagwa hayi uzamile ngoba kade ngikhona ngale dange mbona sebengena phakathi kwa isiziba kanye.
Isikhulumeli sogatsha lubona ngamadamu olweZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Manyonga kaphendulanga imibuzo ngalolu daba kodwa ngenyanga edlulileyo wethula umbiko othuhlelo lolu lukhangelele ukugqitshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana kuqhubekile eSenegal ngolwesihlanu uhulumende walelo lizwe aze enqabele ibandla eliphikisayo ukuthi lingancintisi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluzayo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zalelo lizwe zitshengisela ukusekela umnumzana uUsmane Sonko, umkhokheli webandla eliphikisayo, njalo lakhalaza ukuthi umongameli Macky Sall avumele abaphikisana laye ukuthi bencintise kukhetho. Umongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine uvakatshele eKyiv ukuyahlola umonakalo wedolobho le-Mykolaiv okwakuqala kumbi esaqhubeka phakathi kwalelo lizwe lele-Russia. Ne-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Ngali tshona njani izindaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngokubhubha kwenkokheli yebutho ngesikhathi esifitshane belandelana. Kuyona le iviki kubhubhe uMajor General Sydney Bebe, yena olandele ukubhubha kuka Major General Godfrey Janakira, kwasekulandela u Major General Sikhulile Nyathi. Sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba bonke 61 and then with those rank ayiyo yona esikhundla i-position abadebated laba belandelana songazani ngamaphahla. Of course ngamaphahla ngisho njalo because of the background ye liberation movement ukuba yibo kwabo kuma trainings lokujoyina impi kumbe liberation movement kakhulu kwezombangazo zona lezi not at political side but at military side ngizwa ngisiba buhlungu kakhulu. Ngiba buhlungu kakhulu, siyalahlekelwa. Siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame. Kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe leadership yombutho. Yebo kambe ngabothiwa ngama major general ema retired this and that. Thina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience. Kebe lokho kukhona embonweni yethu. So bafevere bancinyane kakhulu, bafulathele ilizwe bebancane kakhulu, befulathela ngesikhathi befunakala kangaka, silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi. Lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni, akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Akuswelakali lokho, kuyatholakala. So lapha lakho lekho, njengoba ngisizwa abanye egudini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo bareacta wo, yikho ngazani ngalesi sikhathi, yikho lokhu ngabe kubangile. Yikukhuluma kwabantu khona lokhana kokucabangela ukuthi enqenye lokhu, enqenye lokhu. Kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe sabe sesifikile. Kodwa ke asonto esingayikhangela kakhulu, asikhangeleni ukuthi kanti kwini osokungenile, salahlekelwa kangaka. La ihulumende kumbe upresident la ikakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini. Yibo labo sibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana, bexhase lesizwe ukuze lasi sizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso. Kuyaxonula kakhulu, kuyadanisa. Ngiyaselwa, ngiphelelwa ngamazwi ngokulahlekelwa ngabafowethu.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasithiyayo, uyavumelana layo yini?
Kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu, ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa. Inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki. Besingayitholi inhlonipho njengayona le kuhulumende wadlulayo. Linew dispensation le ayila zipra, kayila zandla, kayila kuthini. Iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni. Khona kuyena ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe. Yibuqhawe lobuyana. Yes. Ukuphunyuka empini nanamhlanje abantu bekhona ngamaqhawe, ngamaqhawe esizwe. Akula qhawe kuthiwa ngele district, ngele ward, ngibe ngele province. Iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele. Uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama-contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho. Uqhawe buza ngendlela ezihlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini. So ngalokho ubone kufanele. Akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi. After that, what next? Benza lokho lalokho, lanye baba ngama-peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezithiyeneyo, emazweni athiyeneyo, besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission. So ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khona kuyana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe. Abantu abakwamukele njalo bekhwabithe ngohulumende onanzelela lokho okwenziwa ngumbutho wakhe, omunye nomunye ukuthi wenzani phakathi kwezakhamizi kumbe elizweni. Siyakubona ukuthi balivikele ilizwe leli, siyakubona konke lokhu ukuthi bahamba bayempini, siyabona la maposition abaphambuke sebekuwe bephambulwa nguNkulunkulu isikhathi sebe sesitshiyayo sesifikile. Ngidabukile kakhulu ngokulahlekelwa ngabafowethu laba. Sokudingakala umbono omunye, abantu ababone umbono omunye, bexhasane umsebenzi wenziwe, siqhubekele phambili lelizwe. Sizakhala njalo njalo, kodwa ke uNkulunkulu uyapha, kufike isikhathi sokwehluleka njalo ukuthi khona uyaphambula. Kodwa umsebenzi bawenzile laba abafana, bagwazile. Namhlanje sila uzibuse kungenxa yamajaha lawo. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Maxim Gandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Memory Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, yena othi wabe wahlukuluzwa endlini i-domestic violence. Njalo uxwayisa abanye abesifazana ukuthi bengenzani uma bebhekane nohlupho olunje.
Mina sengingaku experience and esikhathini esiningi ngiyakuzela khatshana, but mina personally sengingaku experience ngasuka, but umuntu uyakusuhlukumezekile. Sabe sibona la ukuthi lapha it's either uyaphuma uphila unamanxeba uyaphuma usufile, yabo. So hayi, mina ngaphuma.
Kodwa kukhona ngapho kwele South Africa ungekho ekhaya, njalo akukuhluphi kathesa kokulandela.
Akungilandeli, but kwangifundisa one thing ukuthi ngikhulume ngakho, because remember as abafazi isikhathi esiningi sifundisa ukuthi you don't hang your detriment in public. Indaba zomuzi wakho, you know, izinto ezindalo usolva wena endlini uthule and all that. Kumele ube lesifuba ma ungumfazi and things like that, but at some point, somehow how do we siyisolva kanjani le ndaba ingamelanga sikhulume ngayo. So mina with my experience with that in my own personal level, I speak against gender based violence a lot like South Africa ikakhulu because of umuntu wesilisa.
Uyabaxwayisa abanye abesifazane, ubaxwayisa usithi?
Mina ngiyabaxwayisa ukuthi ngiyabaxwayisa angithi abanye bavele yani angry black woman, but uyabo babonisayo because usuke wadlula kipha nithi. Mina esikhathi esingidlula abantu ngibatshela ukuthi umuntu okuphakamisela isandla uma uhamba uyazola ukuthi umuntu uyajinja. Sandla okokuqala, okwesithuzokuphinda okwesithuzokuphinda futhi, because ukuza bebona ukuthi lo muntu uyayihlalela le nto uyayinela le nto. Ngiyamtshela umuntu nje ukuthi there's life after this person, you know. I encourage ukuthi umuntu utshintshanise ama-partners left right and center, but lapho bona khona ukuthi akho safe khona lapho.
Wena udlakelo waqondana lalo lwalunjani ikakhulu?
Mina konke ukuthaya nokuhlukuluzwa kwemoyeni, even financial abuse, I've went through those things. Maybe that I am able to talk about it because yinto esengengayi-experience. That's why I'm able ukuthi sometimes ungabona umuntu engani she's going through that same thing, ngiyazama ukuthi ngi-advise or ngibonise if I can help with this. Yena kungumuntu ekhaya sibili, but i-problem engayinanzelelayo mina la e-South Africa ikuthi abantu they've got gender-based violence, they've got such mental issues. This is none of my business. I'm joining down la. Umuntu uzokubhuqa abantu bebhekile bengabambi lokubambi, you know. So they've got that mental hit ukuthi bayakhangela nje ngamehlo kuphiwe indaba zabantu azindlela.
Ye, kodwa nxa ukhona ngapho-ke ungowesifazane ovele eZimbabwe, kulula ukuthi uhambe emapholiseni, kumbe yabo sesaba ukuthi umntulwane ngaphindisela.
Mina ngihambile emapholiseni but azange angincede ngalutho. Banjela ukuthi buyela nini, buyela endlini liyohlala phansi likhulume. Nxa ekwehlula that's very danger. Ngahle ngapakitho kwami, ngahle ngalala ngipakithile ekuseni ngavuka ngifuni. If amapholisa angitheli kahle ukuthi lo muntu sizomvalela kokuphela sibe sesimkhiphile because kulama-cases angcono ukudlula lokho, then kusizane ukuthi ngihlale lapho because ngiyazi ukuthi angikho.
Ye, kodwa incwadi wawulayo kadokotela kumbe ubufakazi bokutshengisa ukuthi uyahlukuluza?
Ngangingelayo.
Kodwa amanxeba ulawo?
Ngahamba ngisiyavula ikhefa,
ngithi.
So from my understanding i-process ikuthi angithi bona amapholisa babazokuthi yani edokutheni ukuthi udokotela yakunikeza leyani incwadi yokuthi ofcourse umuntu lo uyenziwe 1-2-3 and then ubusubuyela la emapholiseni ukuthi amapholisa then they take it from there. But kele akuzange kuyefika nalapho, akuzange kuyefika lalapho. So ngibone ngathi ngiseyaphuma nje egedini labo, ngase ngazitshela ukuthi hhayi mina ngiyapakisha.
Lo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Denda IBT izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Amapholisa athi asebenzelana ndawonye lentatheli izindaba ngendlela yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho nxa ziqhuba umsebenzi ikakhulu ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023.